Njengoba ehambile ekhoti namhlanje phambi kwajaji, umlandi ukuprosecuta ukuthi atshengise ujaji ukuthi kunezizathu eziqinileyo ezibambekayo futhi njalo zokuthi umuntu lo angaphiwa ibheyili. Kutho ukuthi ngalezo zizathu-ke nxa zingalethwanga lezo zizathu kumele aphiwe ibheyili. Sasibona abantu bemeda abaningi baphiwa ibheyili, akulandi ukuthi icala lakho linganani. Kukhangelwa kuphela ukuthi wena ngumuntu ongabaleka, ngumuntu onga-interfere nama-witnesses, uphambanise amaphoyisa ngenxa yezenza umsebenzi wakho. Yizo izizathu ezivumakalayo zinalezo. So sizakhangela sibone ukuthi yona leyo kesi iyabe izaphetha kanjani.
Nxa sikhangela abajujisi bathi balibufakazi obumangalisayo kuze buya ke amagoda akhe athi hayi amacala lawa ngazani amanye ngokubumbabumba nje. Umantshi siyakuhlolisisa khonokho, kuyamthatha isikhathi esinganani umantshi ukuze aphume lesinqi?
Konke asithi mhlawumbe indaba yakhona iphambi kukajaji kumbe iphambi kukamantshi, yinto angayilalela khonapho ahle enze isinqumo sokuthi uzamnika ibheyili kumbe uzamnithi. Kumbe nxa kulama-submissions abantu bekhulume ama-prosecutor ekhulume kakhulu namaloya akhulume imicijo eminingi baletha ama-case wabhala izinto eziningi, angaphiwa i-chance yokuthi athathe mhlawumbe 2, 3, 4, 5 days mhlawumbe even a week yokuthi abhale i-judgment. Ngoba remember ukuthi i-freedom yomuntu ukukhululeka kwakhe siyakuqakathekisa e-constitution. Wonke umuntu ulelungelo lokubana abekhululekile. Lo marriage lenga layo ulelungelo lokuthi abekhululekile ngoba kakagwetshwa phela. Okusho ukuthi i-bail application yonke is every bail application is an urgent matter. Yonke i-bail application siyijahlile. So akumelanga inkundla layo ibonakale sithatha isikhathi eside kakhulu ukuze ilethe isinqumo. Iyabe sisephula amalungelo kwalowo obotshiweyo.
Siyabona njalo uyise uKenny Mbayiwa, uyise kaMary Mbayiwa, usethe indlu yakhe esedorobheni leHarare angayifaka ibe isibambiso sebail. Kuvame kanganani khona ukuthi uyise umntwana abuye le nto enje?
Kube kungumntwana wakho ongezani. So sikakubona ngaleyo ndlela, kodwa ibheyili isibambiso sokuthi umuntu lo oyetheswe icala angabaleki. So kuyakuthiwe uyabhadala imali ezakwenza ukuthi nawe uzibophele ekutheni uzabuya ecourt. Esikhathini esiningi siyenza njalo. Emuntwini esibone ngazani imali nedi into encane kuye, ungathi waletha ama-title deeds endlu yakho abe ebanzi. Nxa unayo indlu ungayibambisa indlu yakho. Nxa ekhona ofuna ukuthi afake eyakhe imali kumbe afake eyakhe indlu, kuvunyelwe ukuthi laye angabambisa okwakhe.
Ye, singathi wena kodwa ngombono wakho ubona ngani kuyaphumani kola?
Ikhefu le mina ngokubona kwami kufana ikhefu elinezompolitics eziningi phakathi. Ekade sifisa ukuthi sikubone njengamadoda ukubana umthetho u-aplaya usetshenziswa ngendlela efaneleyo, kungakhangelwanga ukuthi lo nguzibani, lo nguzibani.